So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa okwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele ahlawule imali yokuzihlukuluza.
Lokhu kuveza mcele ukuthi babebebotshwa besolwa ngamacala angekhoyo.
Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa.
Abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inkokheli ezenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawule imali yokuzihlukuluza. Abantu laba babalisa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, lelunga laleyo nhlanganiso umnumzana Tekmo Mhlanga, iziphathamandla ze-Poverty Liberation Movement omnumzana Pride Mukono lo Alan Moyo, kanye lomholi wezinasu umnumzana Archibald Madida. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso ye-ATUS, abahlanu laba bathi bese bebuyela emakhaya kodwa amapholisa abasukela ababopha kungelasizathu. Ngalokho bathi bazalobela umphathi wamapholisa uCommissioner Godwin Madanga bemazisa ngenyathelo asebelithethe elokuya emthethwandaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
Kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayakhona engekhuli imithetho. Akulunganga ukuthi uyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya besala ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement. Zonke izizwarane zaleli lizwe liyamvuma ukuhamba iy'hambe lezibhedele zona kubi ukuthi abantu bebotshe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalunga ayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethwandaba setholakala kuqala. Lokhu kuveza mcele ukuthi babebebotshwa besolwa ngamacala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kushanda. Omunye walaba bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhekile kadeshi lapho ahamba botshwa wade sefika emthethwandaba. Kungalunganga ukuthi asesejele kumele ukuthi nxa emswelela ukuthi lekuqala alilambe leli cala elihambe lemthethwandaba esuka kibo. Sokungathi sokuyinhlala yenza enkulu emapholiseni, kuyiyo into okumele ukuthi omphakathi zithesukusona njalo.
Siyabona ukuthi la mabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane sekizwe engelani ukuthi ulilunga ngesikhathi esithile kodwa kumbe ebandla lezombusazwe. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhuqwa ngayo abantu bonke ababaphikisayo ikakhulu i-MDC Alliance leMthwakazi Republic Party. Abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebethathwa ngendlela elokuqoqa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekukhululwe, babotshwe ahlukunyezwe ekukhululwe, afikezwe ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbeni laba abakade bebotshiwe. Kodwa khona ukubotshwa uye ukufakwa ukugcinwa ngamapolisa noma umzuzu wodwa kodwa lokhu sekebantwi kusukulula lokhu sekwandile ukuthi uhulumeni akwenzi kodwa akulamuntu ofanele ukuthi asaphengaleyonjeka.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge-Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe, uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo olukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 kwalenza isikhali sokuncengezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapolisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo sikhathi sokuvele lolu bhane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumente akaphathi kahle indlela yempatango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa ubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asikhonto ukwenza lokhu umkhuhlane nosufikile abantu bethole ukuphumelela, kodwa uhulumente usebenzisa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumente akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.
Lo ngumnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Iningi libikwa selibonakala lingela ma-mask njalo lokuqhelelana abantu abasakwenzi. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi singabona na abantwana besikolo njengabe Sgodini eSacred Heart sebebanjwa igciwane le-coronavirus ngobunengi na?
Kunzima, kuvele kunzima khona ukuthi abantwana ebenelise ukuthi ke bangathelelani ke umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba abantwana lanxa bangabe belamamaski belakho konke kodwa ke bayathanda ukudlala bekhipha amamaski, bayathanda ukusondelelana, bayathanda ukwenza lokhu lalokhu. Yikho kuqakathekileyo ukuthi umkhuhlane lo uvikelwe uvele ungabi khona ezikolo ungasondeli ngoba lapho kulabantwana khona kuba nzima ukuyenqabela nxa uvele uthe wangena. Sifisa ke ukuthi umkhuhlane lo lapho otholakale khona uphelele khona lapho ungamemetheki usiyaphambili.
Singabona na amanani eqansa njalo ukwedlula lokho ayikho khona kathesi?
Kuyadanisa ke ukuthi kuyabonakala ukuthi ke umkhuhlane uyamemetheka kwezinye izigaba kubangelwa ukuthi ke abantu kukhanya ngazathi izinqumo zona lezi ezibekiwe kubana abantu bazilandele kwenqabela lo mkhuhlane abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, umkhuhlane okhona kudingakala ukuthi abantu balandele izinqumo lezixwayiso zona lezo ezikhona baqhubeke besanitize, baqhubeke bepractice social distancing, baqhubeke njalo begqoka amamask abo, benanzelela lapha lalapha bengabambabambi izindawo eziningi ezithile, njalo baqwaye ukuhamba ezindaweni okubuthanwa khona nxa kuyikuthi izimfa kumbe imitshado kumbe neminye imibuthano eqakathekileyo. Babona ukuthi kabasondelelani, bahlala khatshana khatshana kakhulu ngoba umkhuhlane lo yingozi, umkhuhlane lo usakhona sibili kumele abantu siqaphele sinanzelele.
Ungathini wena ngalokhu ukuhlatshwa kwabantu kakhulu sikhangela bemakhaya?
Injection le khona le ehlatshwa abantu kaso injection yokuthi ke abantu basile kulowo mkhuhlane. Ngizwa ngani kuthiwa injection yokuthi ivikele ukuthi abantu bangawuthathi lowo mkhuhlane, kuthi lalapha abawuthethe khona weneliseke ukuthi ke ungabuyi ngamandla amakhulu ke ubuye ke ungela mandla. Yikho ke sikhangelele ukuthi uhulumende kumele abone ukuthi umuthi lo ohlatshwa ngoba amajection la abakhona elizwe lonke ukuhlanganisela labasemakhaya emakhaya labo badinga ukuvikelwa phela yebo kambe kuyananzeleleka ukuthi emakhaya ke abantu abaningi abakabi kuguli lowo mkhuhlane kodwa ke abasuka emadolobheni bevakatsha besemakhaya balakho ukuthi babaphathele nalowo mkhuhlane yikho kuqakathekileke ukuthi kungabi le discrimination ke ama-Jackson lawa abe khona umuntu wonke enelise ukuthi awathole ofisayo hatshi-ke ongafuniyo ngoba ke umthetho we-World Health Organization uthi wona ke akumelanga kube lo muntu obanjwa ngamandla ukuthi kahlatshwe ke le injection kumele kube ngumuntu ovumayo yena ukuthi ufuna ukuhlatshwa yikho ke akhona elizweni siyabona ke maluthwani kakhulu ngoba abantu beZimbabwe badlula ke singathi 13 million kuyadingakala ukuthi ama-injections afikele nalelo nani ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi ahlatshwe athole lelo thuba lokuhlatshwa kodwa ke lo ongafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithile abelazo angabanjwa ngamandla ngoba kuyadanisa ke sibona ke amakhampani amaningi eseqalisa ke ukuthi abhalele izisebenzi izincwadi ukuthi ke kumele bahlatshwe ongahlatshwanga ke angabuya emsebenzini ahlale ekhaya kuze ke uhulumende athi ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile mbonikazathi ke sekuyikuncindezele ka abantu khona lokho abantu kumele babe lelungelo lokuthi bakhethe ukuthi bahlatshwe nxa bengafuni ukuhlatshwa njalo bangabanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe
umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe yi-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula kuthi abalichumi lasitshiyagalolunye 19 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abaqinelwe yi-COVID-19 abahlanu abakuhlangothi lwesibhedlela oluthiwa yi-intensive care unit kuthi abalichumi lanye bayagula kakhulu labo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 204,275 ijekiseni ye-COVID-19. Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo othi njalo akukakhanyi ukuthi iyezi eliletha izulu eZimbabwe lamazwe angomakhelwane elithiwa La Nina likhona na lumnyaka.
I think isixwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu loke useselamanzi kumbe moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama-aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane, indlubu, lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa laseziphaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba kukhanya sisiningi lonyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamotshakali.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esikuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Hayi emkhathini Chris akukacacisisi ukuthi lapha eSouth Pacific i-event yakhona ingaba i-El Nino kumbe i-La Nina. Akukacacisisi ngokwazi kwami mbona ngani khona apho kobo June July yikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqakathekileyo nje ukuthi silondoloza amanzi sinanzelela ukuthi laba balamadamu laba abalezifula kumba balemgodi ukuthi singabona ubunengi bamanzi sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso
okugcina ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza
kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lonyaka ngendaba yokuthi izulu linengi utshani bunengi lemikhuhlane izaba mnengi sesibonile umkhuhlane we-lumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke ikakhulu eMathebeleland South angithemba lase-North usuyeqela usutholakala and into ehluphayo ukuthi i-vaccine ingani iyasilela kayitholakali ngokupheleleyo so ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki okwesibili abenelisayo ukuthi bayithole ivaccine siyaxwayisa ukuthi kabahlabe inkombo zabo ngevaccine lumpy skin okwesibili inkomo zinhle kathesa so mina isixwayiso engilazwe ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuwathengisa ngoba ibody condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle uzathola ama-grade angcono mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezokuthengisa uzithengise kathesi
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo
Yebo 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 mthaka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe COVID-19 sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzivuse ele Independence Day mhla ka 18 zilubandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama
okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi izigaba zeMathebeleland kunye leseMashonaland West leHarare yizo ezilabantu abaningi ababulawa ngumkhuhlane we-AIDS ngomnyaka odluleyo. Ugatsha lwe-National AIDS Council luthi kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 ababulawa yingculaza nyakenye okulinani eselehlile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba usikomitsho wamapholisa uCommissioner Gideon Matanga useyale ukuhlawula imali efika phose isigidi esisodwa $900,000 okuthiwa ayihlawule omunye undoda wadutshulwa ekuqaleni kweminyaka esiswini ngamapholisa edolobheni leKwekwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe usumi madlolongwane kweleSomalia kulandela ukungavumelani kwamadale ephalamende amabili elaphansi eselivume ukungezelela ihlandla lombuso kamongameli Mohamed Farmajo ngeminyaka emibili futhi idale eliphakameyo lona lithi lokhu kungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi lele Lebanon ngalisoze lenelise ukusuka ebunzimeni bezomnotho nga kungabunjwanga omunye uhulumende ozenelisa ukuhlenga ilizwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Lamhla siyaxolisa abalaleli asoze senelise ukuthi siliphe imlayezelo yenu elisithumela ngeWhatsApp. Kodwa ke lingadinwa liqhubeke lisithumela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika kulomunye njalo onsundu osebulewe ngamapholisa edolobheni leMinnesota duze lalapho okwabulawa omunye njalo onsundu uGeorge Floyd. Osakhulayo lo odutshuliweyo uthiwa nguDonte Wright. Kubikwa ubezama ukubaleka ebalekela amapholisa. Omunye umpholisa wesifazane obecabanga ukuthi ufuna ukumdubula ngalokhu okuthiwa yitheza okungabulaliyo, kanti mayuyu uthwele isikhali umbhobho wamdubula esemoteni imota yayo chayelela wafa. Kwasinda omunye wakhe kade elaye emoteni. Kusenjalo ukuthoniswa kwepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd. Kuqhubekele phambili izolo umne wabo efilonise Floyd esipha ubufakazi bokuthi umfo wabo wayengumuntu onjani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokubulawa komunye njalo onsundu ngamapholisa.
Yesebulewe sibili omunye futhi ukubulawa kwakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lobandlululo kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo, ngoba amapholisa nxa ungakhangela kuhle kufanana ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja, wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijebo. Amapholisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota edrive ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapholisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapholisa. Njengoba ngitshilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazane ngavuka uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhlihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela ngoba one amapholisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thina esimnyama nxa sidrayiva lapha. Then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguye beseqalisile ukuba aggressive yena lwalo umpholisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipholisa isotsha leli ebelise Virginia. Akulanto ayimiselwe kwampa mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama, wamiselwa ukuthi phuma lwana umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sekutheni kanti la khaya zelikuphi impuphu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona laphana. uvele bona babebevele beyibabahlazela. So ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma. Ngiyesaba ukuphuma ngoba zenze zabumbubu. Phela la uyawazi umbubu lo ukuthi kuyabulala lokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalani seZimbabwe sihlala ngapha kwelemelika. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas.
Lamhlanje ke ugcuba uhlelo lothu sine ngqoqo lomhlabeleli uErnest Sebata. Kana ungathi uErnest Sibatha ngubani kahle kahle?
UErnest Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ngokuthi yi-melodic cathedral ikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo-2009 of which senginama-album afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Ngibonga intombi enhle eyase-Afrika entshela abantu ngobuhle be-Afrika. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Ye labezokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Ye yikho okwenzakalayo kudlaladela milele ngale bhala. Ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlela ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhone ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani? Njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +26775169805. Yeah, noma ku email ethi yona ernestosebhype@gmail.com kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sibata noma bethi The Great Bulamba Band. Bazithola zonke lezo zinto.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawulwe imali yokuzihlukuluza. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.v